Soku izika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhla ka 28 Lwezi 2022, ngoKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. I am a member of the Parliament.
Indaba yamagesi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama ezinjengamadrinki ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo.
Vele Zimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagesi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagesi edamu leKariba. Umncintiswano wemidlalo yenguqu e-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abamela izigaba ezijeneyo edale lePhalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare. Wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Unumzana Jacob Mutenda, umsomlomo wedale lePhalamende, uthi kube liphutha okwenzakale namuhla. Umutenda uthembise ukuthi amalunga edale lePhalamende azanikwa amafutha epetulo njengenhlala yenza. Kodwa amanye amalunga edale lePhalamende athi kunengi okubahluphayo. Bathi sebexotshwa emahoteleni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukubhadala imali efunakalayo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana kuCaca Bhulu omele inkulumane edale lePhalamende.
Last week, lapresident elekwa lePhalamende, sitshelwe ukuthi akula ma-fuel awokuphendula. IPhalamende lineproblem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispenswa ngu-Minister of Finance. So okufuna kuzenza ukuthi izinto eziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu azitholakali. So i-fuel ngizathi nezibambo ngumzekelo njenje ukuthi nge-Friday sesiqedile kumele siphenduke. Abantu vele abanye kwamele baphendule ngabo-Thursday ntambama. Abantu batshelwa-ke nge-Friday khona lapho ukuthi akula fuel. So nxa uhambe ungazilindelelanga ukuthi ube ne-extra money in your pocket ugcina usiba standard ngoba lapho olala khona yabo usuphumile ngapha awulafika ufuel ekubuyela koBulawayo. So into ekhathaze abantu abaningi kakhulu. This week kumele sihambe kuma-post budget committee meeting, but again akula fuel ukuya khona ngale. So kutho ukuthi kumele sizifanele ukuthi sihambe khona ngale for this week, and ekuphendukeni no guarantee yokuthi get fuel.
Kuvele kuyimalini ukuthi umuntu atshayele imota yakhe esuka koBulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa kokuthi kungabhadalanga idale lePhalamende?
Ngibonika ngani ukuthela i-food tank emotweni kekusuka ngemoto yakho ukuthi inganani on average ngocost $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. If you have it, it will cost you another $100 to come back. So to tell you, you must get a rally like a quarter, under the nine. Roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, ungabuya lapha koBulawayo ukuthi ukhokhe ukuhamba ku-athenda imihlangano eminingi etshiyeneyo khona ngale eHarare lakuya kubhoda u-athenda imihlangano etshiyeneyo. So these are some of the costs ezikhona. Enale $200 engitshela ngayo yiyo umholo wonke ka-member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your duties. Izindawo zokuhlala nazo-ke zingani ziyakhathaza.
Umnumzana uCaca Bhulu umele inkulumane edale lePhalamende besixoxa laye ekoBulawayo. Zimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi eKariba ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamuleli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ebona ngohlelo lwamanzi eZambezi River Authority balobele inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company bebazisa ukuthi lelinyathela lithethwe ngemva kokuba eleZimbabwe selisebenzise amanzi edlula isilinganiso esivunyelwane leZambia. Ukumisa ukupheka ugetsi eCariba South kwenzela ukuthi kungancitshwa yonke iCariba, kunanzelelwa futhi ukuthi kungekelwa ukusebenzisa ngendlela amanzi aseleyo kuyenzeka aphele masinya. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, uthi impilo isizaba nzima ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyadanisa, shocking news kubahlali bakoBulawayo leZimbabwe jikelele. Besikhangelele ukuthi khona maybe njengoba vele onamagetsi ehlupha, sicabanga ukuthi kunekule improvement enye eyenziwayo. Kanti sesinanzelela futhi ukuthi khona sesibona sokule statement esithi khonana kuzaba wesi. Asizwisisi ukuthi kanti abantu ngale Kariba, ngoba iminyaka yonke isikhathi sonke kuhlala ngani kukhalwa ngokuthi amanzi akusela manzi laphana, akusela manzi. Pho sesiyakwenza njani? Izakhamizi hayi, ngibona ngani ngodaba lolu asuze maybe lusiphathe kahle. Besikhangelele njalo futhi sikhangelele ukuthi khona njengoba sesiya ku-festive season lapha ngo-December, ziningi izinto ezenzakala ezindlini lapha.
Umnumzana Bhekizwe Ntuli oqhuba ibhizimusi eKelvin North uthi amabhizimusi ayafa ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu, ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama, ezinjengama-drink ukuthi ube usemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo azabe emisa ukuthi amafriji ethu asebenze. Njalo singakhangela njalo ukuthi amagetsi lawo nxa ehamba sithenga i-petrol kumbe i-diesel yama-generator, ngenye indleko ebakhona ebaphezulula le esiyijayeleyo. Okusho ukuthi kuzakhangela njalo kungene lasezintengweni zethu okuzafanele zikhuphuke.
Unkosikazi Nobuhle Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuzaba nzima ikakhulu ezibhedlela nxa kungahlala isikhathi eside kungela amagetsi.
Kuyadanisa ukuthi akula mizamo eminye ebekiweyo ukuthi kungabi lento enje, okuthi ngabe kukhona okunye abakubekileyo okukhangelane lento ezinje ukuze kuvikele ukuthi kungabi lama hours amaningi kungela magetsi. Ngoba kuyadanisa ngesikhathi lesi esiyakiso sekhisimusi, izinto eziningi ziyonakala elizweni, khona kuvele kulobunzima khathesi, kuza kuba njani ezibhedlela?
Idamu laseKariba yilo ebelipheka amagetsi amaningi elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lezinye indawo eziphehla amandla kagetsi. Idamu leli belisenelisa ukuphehla amandla kagetsi angaba ngama-megawatts phose amakhulu ayisithupha, i-598 megawatts, kulandele iwange yona ephehla ama-megawatts angamakhulu amathathu, i-300 megawatts, kulandele imunyathi ngama-megawatts alitshumi lanhlanu, i-15 megawatts. Kuthi iBulawayo leHarare okwakhathesi akula magetsi aphehlwa khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Water Authority yiyo eqondisa umsebenzi wokuphehlwa kwamandla kagetsi edamini leKariba phakathi kweleZimbabwe leZambia. Ibika njalo ukuba okwakhathesi amanzi okufanele aphehle amandla kagetsi aseyehle ngesilinganiso sokwedlula okune ekhulwini, i-4.6%. Yengeze ngokuba okwakhathesi kufanele kumiswe ukuphekwa kwamagetsi eKariba kuze kufike kuzibandlela womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakabotshwa abantu abangene endlini yokukhonza uNkulunkulu eSeventh Day Adventist Church eJohannesburg kwele South Africa bathathela inceku zenkosi izikhwama ezilemali, ama-laptops lokunye. Amapolisa atshele iStudio 7 ukuthi badinga ngamehlo abomvu abantu abenze ihlazo leli. Umfundisi Israel Ntshangase omele ibandla le Seventh Day Adventist Church eJohannesburg uthi izigebengu lezi ebezithwele izibhamu kazidubulanga muntu njalo kazithathanga imali yomnikelo. Ntshangase uthi zethusele abantu abalaliswe phansi kwathiwa befake konke abalakho emgodleni emnyama yokuthwala izibi. Uthi basele bethutibele bakhahlanyezwa izigebengu lezi ebezimbalwa. Lokhu ngokwesithathu ukuba izigebengu zingene endlini yokukhonza uNkulunkulu eJohannesburg zithathela abakhonzayo impahla etshiyeneyo. Kulabo bantu abaningi abadabuka eZimbabwe abakhonza eSeventh Day Adventist Church eJohannesburg Central. Asizwe uNtshangase ekhuluma ngodaba lolu.
Hey man, kuhle kufika nje abantu lapha abangena endlini ba esabatheli khonjo. Inkonzo on during divine hour. Bangena bakhipha ibhamu badimanda amalelebo zabazalwane. Bathethe ibag emnyama, plastic bag emnyama la kuthi ayitophe khona ama-cellphone. Badropha ke abazalwane babalalisa phansi. And then uthethe ama-cellphone nemali ney'khwama zabazalwane yase beyaphuma bahamba njalo.
Singathi abatshanga muntu abakhipha ngovolovolo.
Abatshanga muntu abazange badubule muntu ngovolovolo bebaphethe nje bezange badubule mani.
Bebesithini mfundisi lawo kathi khona khonapho? Uboneni khonapho?
Mina bengekho bengikwenyinkonzo ngifike yasalanye uma sengitshela umdala ukuthi this happened. So nase ngiyithola-ke indaba sebexoxa-ke ukuthi ngisenzeke lokho esengiqedakiso njengamanje.
Kuyakwenzakale khonokho endlini yokukhonza abantu?
Hayi, South Africa kuyenzeka ngoba singabe sithathu thina njengamanje la eJohannesburg. Aba two churches bawenzile ngibe sebefika-kela kithi nakithi.
Singathi sebebotshiwe yini abantu laba kumbele zokuthwala?
Abakaboswa-ke cha, abafundisi sasaphelele abakaboswa.
Laba abakhonza khonapho abathathelwe ama-cellphone, bathathelwe izikhwama, lokho-ke lokho, bathini khonamanje?
Bathukile, obviously, bathuke kakhulu. Bonke nje basuke ne-counseling yebandla, sawenza-ke Sunday.
Singathi-ke iyaqhubeka mfundisi.
Hello. Sasale provider-ke manje yama-individual i-counseling, ekwathi nge-group counseling Sunday.
Yes, singathi-ke nxa sikhangela mfundisi khonapho bathathelwe ama-cellphone, okunye kuyini babathathele khona?
Cellphone money and two laptops. Ama-laptops kayenkonzo nabizi. Namabags kabomama bawathathile-ke na.
Singathi bekugcwele abantu abaningi khonapho?
Hawu, over 300 people ayibe lapha, close to 400.
Bese kuyenziwe khonokho kuthiwa yikunikela imali?
Yes, bese kwenziwe ukunikela. So lathi bezange bayifune leyo mali.
Ngoleyo abayithathanga?
Abayithathanga lokho.
Kungani bayisabile?
Angazi mina ukuthi noba mhlawumbe bengiyona i-ebi yabo mhlawumbe, angazi.
Umfundisi Israel Ntshangase yisikhulumeli se-Seventh Day Adventist Church. Sixoxelaye ese-Johannesburg Central. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda usengezelele isikhathi sokwaliswa kwabantu kuhambahamba njengendlela yokumelana lomkhuhlane we-ebola eziqintini ezimbili zelizwe lakhe ezeMubende leKasanda. Umkhuhlane we-ebola kubikwa ukuba usubulele abantu abedlula amathumi amahlanu lanhlanu. Leli Ghana libikwa ngelinye lamazwe ahamba phambili emhlulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika ahlaselwe kakhulu ukubhubhudeka komnotho i-inflation ekusilinganiso sokungamathumi amane ekhulwini 40%. Lokhu sokubangele ukuba isisindo semali yalelo lizwe iwe ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Izisebenzi zikaloliwe kwele Austria sezisungule uhlelo lwazo lokukhalala umsebenzi zifuna ukuba zingezelelwe imali ngemva kokuhluleka ukuvumelana ngesilinganiso okumele zengezelelwe ngayo. Abenhlanganiso ebona ngomkhuhlane wemvukuzane e-Cancer Association of Zimbabwe bathi sesiphunga isilinganiso sabesilisa babanjwa ngumkhuhlane we-prostate cancer eZimbabwe. Lokhu bathi kubangelwa ikakhulu yikusilela kolwazi ngomkhuhlane lo osokudinga ukuthi kuqiniswe umsebenzi wokusabalalisa ulwazi lokuthi bangazivikela njani kuleso sifo kumbe udinga uncedo lokwelatshwa kusese masinya. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abe Cancer Association bathi bakubone kuqakathekile ukuba kuthuthukiswe umsebenzi wokusabalaliswa kwembiko emayelana nalesi sifo ukuze abantu bezivikele ngoba sesisiba yingozi uzulu engananzelele. Umnumzana Lavumo Makuriro Fawali inhlanganiso uchasisa kabanzi.
About 80% of the cancer patients are coming.
Isimo sokuthoba milemibili ekhulwini sezigulane zemfukuzane zifika esibhedlela seziphuzile.
Impumelelo yenhlolisiso yabohlangothi lwesiphala seZimbabwe National Cancer Registry uMakuru Rofa uthi iveza ukuba inani labantu elibanjwa ilesi sifo lilokhe liqonga elizweni.
We are seeing that the prostate cancer cases are increasing every year and also we are seeing a lot of black males.
Sibona ukuthi lesi sifo silokhu siqonga minyaka yonke njalo sibona nabelisidisa abensundu abale 40 years kumbe 45 labo sebehlasela.
Uqhubekela phambili athi i-prostate cancer isihlasela njalo labensundu babesilisa beleminyaka engamashumi amane kusiya kwengamashumi amane lanhlanu kusiya phezulu njalo sesikhanya sidala umonakalo omkhulu.
Prostate cancer contributed 11% to the total cancer incidence. While is the
njengomzekeliso ngomnyaka ka-2018 i-prostate cancer yengezelela isimo sokulitshumi lanye ekhulwini kusifo sekensa kuleli yaphinda engezelela isimo sechumi ekhulwini semfa yonke ebangelwa isifo sekensa.
Ngomnyaka ka-2018 inani lababulewe yimvukuzane seliphose lafika kunkulungwane ezintathu 2743 ikanti-ke isilinganiso sokulitshumi ekhulwini labo bebulewe ngumhlobo we-prostate cancer. Udokotela Thandolwe Nkosi Makhubaza osebenzelana nehlanganiso ePadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi ukusabalaliswa kolwazi kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo bafundisana labesilisa bonke abagoqela izifundi zemakolitshini bebanikeza ulwazi kunye lokuthi bangathola usizo ngaphi.
Silawo ama-centers izibhedlela esisebenza lazo especially sijonge i-Mount North leHarare. Silama-centers ama-facilities awesibhedlela esebenza lawo.
Othi lama-clinic abesilisa athiwa ngama-men's clinics lawo aphatheka kulolu hlelo ethi obaba ngabe belomkhuba wokusebenzisa izibhedlela kusaselesikhathi bengagijimeli imithi yesintu abengelaqiniso layo.
Khathi siyabe sikhangele obaba ukuthi babe ngabantu abaphila bephila kahle besebenzisa izibhedlela bili bayandisa obaba ukugula ezethwale yinqola sesingenqola sesiye esibhedlela ubonte hlezenqolele ubekwazi ukuthi ubaba lo ugule waze wathwalwa kumbe ngene phakathi kwebharafeli.
Umnumzana Wakson Magwara okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust uthi ukusilela kolwazi yilo udubo olukhulu njalo luyingozi.
We encountered about 3 cases where people died 3 days after being tested.
Sake sahlangana lezo zihlakalo ezintathu lapho abantu abathathu balahlekelwa yimpilo ngemva kwensuku ezintathu nje kuphela bebanjwe bele prostrate cancer.
Uthi ujabuliswa lusoke lwabaluthola kugatsha lwezempilakahle olusenza benelisa ukufundisana labesilisa phezu kwalolu dubo. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control and Prevention ethi izibonakaliso zeprostate cancer zigoqela udubo olubhekana lowesilisa lapho-ke efuna ukuchitha amanzi, ukubona igazi kumchamo wakhe, lobuhlungu bamathambo omzimba. Ingcitshi zithi lesi sifo singeneliswa-ke ukwehliswa kumbe ukuvikelwa ngokuhlolwa lokwelatshwa kusaselesikhathi. Ukudla okwakha umzimba, ukulolonga umzimba okuthiwa ngama-exercises, lokutshiyana lemikhuba efana lokubhema ugwayi kumbe ukunatha okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eWorld Cup eQatar. Amaqembu amakhulu aphuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Imoloko ngiyakuqala kumaqembu ezwekazi le-Afrika unqoba kulimidlalo ngemva kokunqoba iqembu le-Belgium 2-0 izolo. Kwathi namhlanje emini eleGhana lalo linqobe i-South Korea 3-2. Ueza Jesus Banda usethulela lolo daba.
Imidlalo yamkelwa ngenjabulo enkulu ngabeZimbabwe. Inenge lesithi lokhu kwenza babe lesikhathi eside behlezi lemuli zabo bezilibazisa bendawonye bebukele imidlalo le kumabona kude. Omunye osentshona endlini lemuli yakhe ngumnumzana Morten Ngwenya, wayengumsekeli kamgcizelo weqembu lenguqu le-Highlanders.
Inguqu le-October World Cup sihlanganisile nje thina njengemuli, uyazi umuntu we-average umfazi siyani, kathi esiyibona lemuli yethu labantu abethu. Uzabona igame lakhe mnandi kakhulu kene German Spain. Abadlale kuhle kakhulu basitshengisile nje uzulu wonke emhlabeni ukuthi hhayi ngabanikazi. IMorocco yona yadingela amavisa amaningi abantu esibaziyo abadlalayo i-team ye-Afrika kodwa idlale kuhle kakhulu.
Umnumzana Brighton Moyo uthe kumanzi ngemva kokunqoba kweGhana 3-2 isidla eleSouth Korea.
Senjabule kakhulu bakuthi ukuthi iGhana iwinile, senjabule kakhulu athi i-Afrika kwekhanti siyaphumelelayo. Hayi ngijabulile kakhulu. So iMorocco nayo isiwinile nayo isingenile, of which siyaqhubeka siyaphambili.
Amaqembu amakhulu kwezenguqu usegenqulwe ngamaqembu amancane kulimdlalo osomanzi abantu abaningi. Umnumzana Omega Sibanda, ingcwethi ecubula ezemidlalo, uthi amaqembu amancane adlalisa abafana abancane yikho benqoba.
Itshintshile ngoba amathimu lana awakuthiwa amancane amazwe yiwo adlala okumangalisayo. Ungakhanya i-Saudi Arabia inabafana abancane and babuye World Cup, abakhotshwa ngukhotshe Africa urena wakhotshe Zambia thathi i-AFCON no wakhotshwa le-Côte d'Ivoire. Ungakukhangela khona lokuthi ziperforma njengabo USA o-Argentina nabo-Belgium o-Germany. Mina ngokubona kwami mbona engani bayehlulekile kakhulu ngoba lokho besebenzisa ama-players amadala, lokho kuthiwa amadolo, amadolo kasavumi ukuthi badlala ibhola bayehluleka.
Unkosikazi Sabelo Sibindi ngunompembe wokuqala wesifazana weZimbabwe ukuthi ayimpembe kumdlalo wenguqu. Ubonga iFIFA ngokukhethwa kwakuqala besifazana ukuthi bathaye impembe kumidlalo le eQatar.
Kuyabongakala Sibindi, sesikubonile iFIFA isizamile ukuthi ithi ithibise omama labo ukuthi babe khona kule stage. Siyakubongela kakhulu kodwa sithi nga kuyenzeka sibone omama abaningi labo bethiwa ithuba elokubana babe kuleso stage. Sesibabonile nompembe bangikhona kodwa sithi bangenza ngcono kulalokho abakwenzayo, abanye bakhona bangenza ngcono. I-FIFA iyenze ukuthi onompembe babe consistent.
Nancane imidlalo ijabulisa uZulu, inenga lenelisa ukuyibukela ngenxa yokuselakala kamandla kagesi ahamba kwezinye izikhathi ephakathi kokubukela. I-load shedding. Umbekezeli Masuku uthi uzwa buhlungu engaboni ibhora.
Amagesi ayahamba kakhulu, ikakhulu njengathi emagogo ngapha vele ahlahambe ekuseni senze ukubukela ibhora kwesinye isikhathi ethawuni kumbe ebhawa nayi-generate light lakho vele akuchazi ibhora kwesinye isikhathi limnandi uzibukelela wena endlini.
Elinye iqembu le-Afrika iCameroon yenze 3-3 leleSerbia, kwathi iGhana yathaphuza eSouth Korea 3-2. Kukanti iBrazil sidibene komandla leSwitzerland, umdlalo osusiye emaphethelweni. Namhlanje ngo-9 ntambama iPortugal inqikelana lele-Uruguay. Ngimele Studio 7 ikamela mu-Ezra Jesus Banda.
Siloko zikudaba olufanayo, babikwa bebaningi abantu abathi babhejela amakhambu athiyeneyo asemdlalweni yalonyaka ye-World Cup kwele Qatar. Omunye wababheja kakhulu ngumnumzana Mfundani Ndimande ohlala elobhengula West kobulawayo.
Ngisezi njengoba kungama-World Cup onala ukuzama nje intansa ayakhangela la ama-od nabani ukuthi kumenzani, ubone ukuthi ithimo ubone ukuthi ibhora yalibekelukelayo, ngabona ukuthi kule thimo oyinanzelelayo ukuthi ngawina sohamba khona ngale ezindaweni okubhejwa khona uyifakele imali ithimu liyana. Kodwa phela i-risk le thimu esayenze zabo-finance kukhangela o-risk labo-return. So i-risk ingaba nkulu kakhulu ukuthi ibe-return inkulu kakhulu, kodwa ungaziwa phela sekufuna abantu abale nhliziyo ezikulelayo. Ungafaka imali yakho yonke kungathina siyilungelayo, kosi kulepho kunandulela laziwa thina siyi-addict yakho. So kuyathupha kakhulu into lokho.
Wena sengathi la uyabheja silokhu mangalisayo. So akusitshela ukuthi sometimes uyabamba kumbe hatshi?
Hayi, mina ngiyake ngibambe duke mina. Ngibelisamthi amatazi lapho ngithe ngabheja khona, hayi ngiyabamba. Angibhekeli igeme engiyibona ukuthi angiyizwisisi. Ngiyabona ukuthi namhla akudlala le labe ngingabe ngibona ukuthi amathimu angikhona sibili ngiyawazwisisa. Ukuthi ngangifake imali yami, hhayi ngiyayithola sibili. Nabaphansi bangenele sibili zincediseke ngibambe sibili.
So singathi nxa sikhangele sibili ubheja lapho uthe ubambe khona sibili, uyabe ubheje ngemalini njalo bezithola malini wona phela uyazazi ezomnotho le.
Mina kahle kahle ngithanda ukufaka yona le idola bese ngifaka amathimu amaningi. Usually the number of teams owafakayo le return yakho iba ngikudlanyana sibili, ikakhulukazi ngaka ama-odi angananzima. Uyathola ithike nakho ufake idola umbe wafaka amathimu afika 6-7 yabe sengithathi ukuthi khona le kubo 3000 kuboyi. Kodwa mina nokuwafaka bemalitshane ngafaka labe ne-4-5 ngakwanisa sili kubamba o-50 esikisidekisa ngedola.
Kusho ukuthi phela kuyadlaleka ya?
Ye, hayi khona kuyadlaleka, kufuna isineke nokulandelela njibe wazama akhenze enduqi lapho ukuthaminjwa.
Ye, kodwa abanye abaqinise be-addicted lokhu ukuthi vele sitshona khona ngale.
Ye, hayi kwenzakala mphokamtembo yende into ebhahe kakhulu lapha kobulawayo. Ngakhangela ngahamba khonaphana kubomozi lawa-Africa Bet noma ngasithi isikhathi selanga kuthola kulabantu okusho ukuthi sekulabantu asebesebenza khona sebevukela ekuseni vela basayile emsebenzini, umsebenzi wabo sekuyikhonokho sebetshona khona liviki yonke siyaye bebhizi sebengena kumabhiza phela kuningi okubhejayo lasebhora kuphela bangena kumabhiza banjeni kulawana abathi ngama-virtual soccer adlala kungelabantu sibila beqiniso abedlala kungabepopayi.
Lo ngufundane Ndimande obhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni ye-World Cup kwele Qatar. Sixoxe laye eselobhengula West kobulawayo. Umbiko elisanda kuthola khona manje uthi i-Brazil inqobe eleSwitzerland 1-0 emdlalweni ye-World Cup. Kulaptop namhla sihlolisisa umncintiswano we-World Cup owenzelwa kwele Qatar. Sangakethuka nesihlobo othikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Abamela izigaba ezijeneyo edale lephalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe, i-national budget yomnyaka ozayo. EliZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Kumncintiswano wemidlalo yenguqu ye-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lisa umthombo sithemba uGift Dube dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.